incwadi zokuwazisa amakhansela awe Harare ngokuxotshiswa kwawo ezikhundleni nguThabangu zibikwa zifike ngesikhathi eqhuba umhlangano wokuzama ukulungisa inkinga ezibhekane nedolobho leli zokusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Amakhansela lawa athi kuyadanisa ukuba kungelani lokuba idayile High Court lapha isinqumo sokuba kumiswe ukuxotshwa kwamalunga lawa udaba lolu luze lwahlulelwe emthethwandaba. Omunye walaba abaxotshiweyo ngukhansela Danforth Ngaziwore othi kuyadanisa ukuphazamiswa kwemisebenzi eqakathekileyo enjengodaba lokulwisana lo mkhuhlane wekholera.
I trust the comrades who are running this committee to implement the policy together with the other members.
Kodwa isikhulumeli sikaThabangu umnumzana Khalipani Phukeni uthi amalunga lawa axotshiswa kungakwethulwa isinqumo somthethwandaba waphezulu owe High Court.
Hayi, asithi abantu khona ukuphazamisela abakwenzayo la. I-consent order le ebuye ngemva kwayizolo ukuvumelana ukuthi hayi okwamanje angithiringwa kuvulo. Akukhona umuntu ozophiswa eParliament ozorekhodwa ngesikhathi. Ibuya nje incwadi zerekhodwe sezihambile nje ubone ama-MPs abangu-13 ephrovinsi. Kutho ukuthi-ke incwadi zama-councillors lezi zihambe zihamba nezenzane zama-MP angu-13. Mina msakazi ngibhema ubukhokheli be-triple C.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi wethesa ibandla leZANU-PF umlandu wokudlala indima enkulu ekuxotshisweni kwamalunga awe-triple C ezikhundleni.
UThabangu uyasebenzela ipati yeZANU-PF. UThabangu uyasetshenziswa yiZANU-PF. UThabangu uyasebenzela iproject yeZANU-PF. So uThabangu uzabaxotsha bonke ama-MP nama-councillors e-triple C ne-Senate ngoba uThabangu uyasetshenziswa yiZANU-PF. IZANU-PF kudala isebenza noThabangu. UThabangu kufanele athathelwe amanyathelo athile ukuyenzela ukuthi ayethe le into ayenzayo yokuxotsha ama-councillors nama-MP.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapila uthi ibandla lakhe alilani lakho konke okukhulunywayo lona seliqakathekisa ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla ezisele zingaselabantu ukuze lengeze inani lamakhansila elilawo elizweni. Inani lamakhansela asexotshiwe ezikhundleni elizweni lonke jikelele okugoqela emadolobheni athi Bulawayo, Harare, Mutare, Gweru, Khwekhwe, Maswingo lamanye asefika amathumi phose ayisikhombisa 69 edale lephalamende. UThabangu sexotshisa amalunga angamathumi aphezu kwamane 42. Ukuxotshwa kwamalunga lawa ukutho ukuba kungaphela ukhetho lwama-by-elections kunyanga ezayo mhlaka 9 Mpalakazi. Ilizwe lizakuba lolunye ukhetho kumnyaka ozayo. Ukusenjalo abantu baqhubeka bebuthene esilizweni sikamuye umnumzana Takumane Masaya owayelilunga le-CCC othunjwe wabulawa ngempelaviki edlileyo. Abemuli labebandla lakhe ele-CCC bathi basamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba kwazakale ukuthi ubulewe yini i-post mortem okumele yenziwe zingcitshi ezizimeleyo athi ezikahulumende andubana kuqalise amalungiselelo womngcwabo yona eqale ukwenziwa namhlanje. Umnumzana Takumane Masaya uthunjwe ngomgqibelo ngabantu abangaziwayo abanakekelwa ukuba ngabacuphi abasebenza msitha esemkhankasweni wokudingela ibandla lakhe usekelo ukhetho lwama-by-elections emzini wetafara mavuku lapho akade ehlala khona. Kolunye udaba owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo wezemali eZimbabwe umnumzana Terence Mkhupe ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka emithathu kucala lakhe lokucila uhulumende ethengisa amafutha awedizili engabhadali imithelo yeduty. Umkhupe ube ethiwe iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha kodwa idale limkhiphele inyanga eziyisithupha. Umthethondaba wanquma ukuba ahlale ahlawule inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola emelika $12,000 ukuze abisele $12,000 ukuze abisele enye imali ayigcila uhulumende. Icala leli walidala ngomnyaka ka-2017 lapho inkampani yemithelo welizwe eyezindra yabamba imota zakhe emngceleni owechirundu Border Post zisithi zithwele amafutha awedizil kodwa kwatholakala kungamanzi. Ngimele isitudio 7 niseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.